Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 Ncwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi lizahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe iZimbabwe Electoral Commission. Igqweta elilwela ilungelo loluntu lithi abakhuluma ngokwethulwe iZEC kumele bengagijimeli emthethwandaba. Namhla sixoxa lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF lithi lizahlolisisa okwethulwe yikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ekhuphule imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli yafika kunkulungwane ezingamajumi amabili zamadola eMelika, $20,000 umuntu munye ngamunye. Izekhi ikhuphule njalo imbadalo yokuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lokunye okuthiyeneyo. Umnumzana Tafaza Mgwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi basahlolisisa udaba lolu.
We have not sat down as a committee or from the Directorate of Elections so far in the ruling party to deliberate on that decision in terms of what it means for us. But we have not been able to probe the wisdom or lack of fit for the decision that has been made thus far. So we cannot say we disagree with it or that we agree with it as yet.
Asingahlali phansi njengebandla sahlolisisa udaba lolu lokuthi bakwenze njani. Asingahlolisisi ukuthi kulesi sindo kumbe haji. Singeke sajoke ukuthi sivumelana lakho kumbe haji. Sahlala phansi sikhulume ngakho. Mina ngilapha njengomuntu okhangelane lokwethulwa kwemibiko. Ngakho ke angikho esikhundleni sokuthi ngitsho ukuthi kuzahamba njani. Inkokheli yebandla yiyo eza kutsho ukuba sithini ngalokhu. Kuzakwenziwa konke lokhu sesikhulume loZulu.
I've seen, of course, rush the engagement and the commendation from the opposition groups and civil society saying that decisions are frivolous. I don't know exactly the reason they are putting forward for that. But for us, we haven't made a specific decision to that. Once that decision has been made, we'll communicate to you that we respect decisions, we respect positions taken by the Zimbabwe Election Commission as an independent referee.
Sengizwe amalunga amabandla aphikisayo la kunhlanganiso ezizimeleyo besithi kubi kakhulu okwethulwe iZEC. Thina asingafiki kulokho. Siyakuhlonipha okwenziwe iZEC ngoba ikhomishini ezimeleyo. Asifuni ukukhuluma lokhu okwethulwe ngabanye abantu. Asifuni ukuthi singenele lokhu okwenziwa iZEC. Nxa kuza kuba lokuxoxisana sizakhulumisana ngakho. Nxa kuyikuthi benze into ebukekayo, akulanto esingayenza ngakhonokho.
If the reasons for that decision are convincing and persuasive, of course, as a party, we will not have problems with that.
Umnumzana Tafaza Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu. Lo mnumzana uchaza kakhulu igqweta elwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-CCC.
Izimali lezi vele umuntu nxangena kukhetho, I'm sure kuba lama-fees akhona nje, ama-administrative fees ukuthi ungene laphana okuvumela ukuthi baprocess izinto lezi eziphosiswayo i-election iran. Kodwa nxa imali leyana izifakwa isiba imali eningi kangako, sibone ngazani kuyavalela abantu abaningi, abalaleli abaningi abahlezi ezindlini khona lapho abanayo i-20,000. Nami nginje ngingajabuli ukuthi i-20,000 xa uvuluma ngu-president ilayo asomali ongapho ngokuba layo yona i-1,000 ngiyabona 2,000 ulikhulu kunje. So ngezinye izindlela sijima leyiningi kakhulu okungangokuthi ivimbela abantu ukuthi bangenzise. It's not a reasonable amount.
Njengoba kunje ubona ngazani abantu bangeke baluthatha udaba lolu balufake emthethwandaba. Nxa bangalufaka emthethwandaba banganqoba yini kumbe kungehlula lokho?
Okwakathesi awungeke uphonge ukugijima uye emthethwandaba. ungakafika emthethwendaba kumele sikhangele ukuthi i-total instrument singabhala i-VAT. I-total instrument singa kumele siye e-parliament. Unfortunately siyaqhaza ukusebenza singakaphuthi i-sosezi e-parliament. So kumele within 3 months sizozenzele e-parliament i-total instrument lesiya. E-parliament laphana kumele siye ku-committee yama-MP okuthiwa yi-PLC, parliamentary legal committee, okuyibo abahluza imithetho bebone ukuthi ayiphuli i-constitution njalo ayikho unreasonable nezinto ezinjalo. I-PLC ngiyabe ngikhangelele mina ukuthi ikuphithe ukuthi i-total instrument lesi izimali lezi i-excesses zi-unreasonable. Nxa kungabehlula sebekhangelele ukuthi i-parliament layo ikudibhethi ku-raise. Kodwa umthetho lowo ungangena e-parliament njengoba sisazi ukuthi bangaba khona e-parliament abakubona ku-right kona lokho. Bethi hhayi ama-1,000 awayi. Kungadlula e-parliament, ngibona ngane kuyoze kungashalenje emakhodi. Sisithi thina imali yakhona ilengi kakhulu. Imali edlula umkhandlu, is-unreasonable. So if it's unreasonable, iyenqabela abantu abaningi ukuthi bangene ukhetho. Ama-elections. Therefore, it was all like breach the constitution. Wonke umuntu une-right to participate in elections and in politics. So that right to participate in politics is being breached by those unreasonable fees.
Nxa sesikhangeleke lizaxoxa ngalo daba lolu edala lephalamende, ubona njani kuyabuya nini i-statutory instrument leyo libe selikhuluma ngayo?
I-statutory instrument leyo ingalokuthi ulandzelele khonapho Gibbs ukuthi njengoba i-statutory instrument zingavele ziyisayina ngominista, it becomes law. Okusho ukuthi ama-by-elections lawa azayo la, ukuthi angingasiboni ngokwazi sona i-statutory instrument. Siyabe kukuhle ngabe ngisibonile ngoba ngingakhuda something. But okusho ukuthi nxa kuyukuthi siya-apply with immediate effect, angisengaphilisa ukuthi kuzeke ka-2023 kumbe si-apply with immediate effect. Ngisakhangela mbono ukuthi nxa kuyukuthi si-apply with immediate effect singawa-affect abantu abakuma-by-elections. Kodwa nxa kuzeke ka-2023 by the time ukhetho luyaya lufika, ngibone ngazani iyabe zidlulile kudala e-parliament. So sesiyihlafulele indawo yakhona ezithile, sesikwazi ukuthi kumi njani. So senze lama-decision labo abafuna ukuthi baye emakhodi, senze lama-decision ukuthi ba-challenge nxa kuyukuthi bafuna uku-challenge. Kodwa ngibone ngani indawo enjalo iya-challengeka. Ashila phezu kodwa ngesikhathi sakhona, maybe after it's done, maybe the other process is wrong. Then iyabe singa-challengeka bangaqhubeka befuna ukuthi kungene kunjalo.
Kodwa siyabona ukuthi vele ibandla le-ZANU PF lizibambe esidukwini edala lephalamende. So ungaze kungene khona ngale ubona ngani kungaphumelela?
Lapho phela laphana akhona i-members of parliament lawo, you know, ZANU PF angikhona ukuthi laba akujabulela lokho kwama-$1,000. Kodwa by the same token siyakwazi ukuthi ama-parties ayawipha amalunga awo ukuthi avote ngendlela ethize nanxa bengavumelani lakho. Ngiyafosa kuphela ukuthi uvote ngaleyo ndlela. Mina mbona ngalo ma-fees lawo kodwa-ke due to public outcry and public pressure kumele ehliswe mbijana afike ebangeni elikwezinyama.
UMnumzana Kucebaphulu ulwela ilungelo loluntu njalo ukubandla le-CCC besixoxa laye eRobulawayo. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi bazimisele ukwehlula ele-Russia empini esizafikisa inyanga eziyisithupha. Uthi kulabanye ababemcebisa okungaqedakaliyo, labanye balokhu befuna ukuba behlule ele-Russia. Kuzenjalo unkosazana Daira Dugin, indodana kamnumzana Alexander Dugin, ufele emoteni edubuke izolo kwele-Russia. Uyise uthakazelelwa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele-Russia. Ele-Nigeria lithi lizavala imisakazo engama-52 ehluleka ukubhadala ama-license. I-National Broadcasting Commission ithi izikwelede zemisakazo lezi zemisakazo le sezedlula izigidi eziyisithupha zamadola emelika, $6.2 million.
Benana masiva
wenziwe
manje ngoba baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakale kwaZulu inkosi uMisizulu Zwelithini usengene esikhundleni lesi okusemthethweni bebegcwele abadabuka eZimbabwe esigodlweni senkosi wakhangela amankengane Royal Palace kwanongoma omunye walabo akade besekucimbini lo ngumnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
sibone kuqakathekile ukuthi lathi siye kuba yingxenye yomkhosi omkhulu kangaka lapho kade kungeniswa isilo sesizwe samaZulu esibayeni kunengi esikuhlomulileyo lapho sibone khona ukuthi amasiko akhutshwa kanjani njengoba liyakwazi ukuthi isizwe sakwethu lesizwe sakwaZulu yizizwe ezilomlando osuka kudala kakhulu ngakho ke kuqathekile ukuthi sibone ukuthi ezinye izinto zenziwa kanjani njengoba siyazi kumanje kulezinqoshunqoshu laphana endlu nkulu nesethemba ukuthi ngelinilanga abathintekayo bazaphuma nesixazululo ukuze isizwe laso sikwazi ukuthi sifanele ezinye izizwe engizibona leyo laphana kade zimenyezwa njengezizwe ezilokhu zisaqhuba amasiko azo. Sithembe ngempela ukuthi okukhona laphana bazokuxazulula ngendlela eza kwenza ukuthi isizwe siye phambili.
Ungwenya uthi
kunenge sikufundileyo futhi laphana ngendlela eyisimanga okuza kwenza ukuthi lathi singadideki uma sesihlangana nezimo ezifanayo. Okunye nje engingakutsho ukuthi asifundeni bakwethu ukuthi siqinise nobudlelwano nabanye abayizizwe esazi kahle ukuthi udlelwano bazokusuka kude nesizwe sakwethu ukuze nathi kusasa xa sile nkinga noma sile mkhosi efanayo labo basincedise ngoba njengoba sihamba sisiye emhlahlandlela nje mhlakatheni abantu bakwaZulu bahlale beyingxenye yemigubho esibalayo kwelakithi yingakho lathi sithe kuqakathekile ngempela ukuthi lathi siyobamba iqhaza kulowo mkhosi okade ukhona izolo.
Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba abe yinkosi yamaNdebele laye ubesemcimbeni lo.
Bekukuhle kakhulu kugcwele kusesihlabeka abantu bebeyinhlabathi. Ingenile inkosi esibayeni kwenziwa lelo siko kuthiwa yikugcogcwa kuhambe kahle kakhulu. Kodwa kangibonge ukuthi siphumelele ukuya ngaphandle nje kokuthi inkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi aphumelelanga ube lezi nto eziqondene lelo mndeni abezilungisa. Kodwa ngiyile mina ngaya lamfowethu ayanda labanye lebutho. Lebutho sithole ikhumbi yathwala ibutho ukuthi liyefunda ukuthi kwenziwa njani kwaZulu. Sithe sifika basimangalisa basinikeza inkomo beyinikeza ibutho lakithi. Lazihlabela ibutho ladla bayithwala amantshontsho beza lawo egoli kwaba mnandi kwabanjeya kuthi okuhambe kahle kakhulu mhlonitsho njalo siyithandile indaba yokuthi bekukhona amangoni avela eZambia avela eMalawi namakhosi avela eTanzania kula makhosi avela eDRC kube kulommeli wenkosi yaseNigeria bekuhle kakhulu mhlonitsho. Into esiyithandileyo futhi enye ukuthi abantu bangaphakamela into yabo izinto lezi ezingasoqiniso abantu abazivekayo into yabo ivele yehlule yikho ke sithe sizweni ake siphakameni ngaphansi kwenkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi onguye owethulwa ngamantungwa esizweni nasezinduneni kesiyekele lezi ezinye izinto abantu abazivekayo.
Akwaziwa uba izagcotshwa nini inkosi yesizwe sikamtokazi.
Salulandela
nanku esilethulela khona namhla kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje usishwa. Ngiyakholwa sibe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sithangele kuMateyu ichapter ka 6 verse nga 2. Ithi yona ngakho nxa unika isiphiwo ungakhalisi uphondo phambi kwakho njengokwenziwa abazenzisi emasinagogeni lasezindleleni ukuba badunyiswe ngabantu. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Lumbhalo utshengisela ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi nxa uphila impilo yakho esiKristu ube ngumuntu ophila impilo yobupha. Siyakwazi ukuthi kuke kwaba lenkulumo eziningi abantu bebuzana ngokwechumi ukuthi kuyadingakala yini ukuthi umuntu anikele okwechumi yini ebandleni. Kodwa sinanzelela lapho ukuthi uJesu nxa ekhuluma esithi ngakho nxa unika isipho kutsho ukuthi uvele ekhangelela ukuthi nxa wena uphila ngumKristu lolu daba lokunika, lokunikela, olokuletha izipho, olokunikela ingcebo yakho luba ingxenye yempilo yakho, kuba yindlela okhonza ngayo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi uPaul uyakhuluma ukuthi nxa abantu besiye ebandleni echurch kuyamele ukuthi enhliziyweni yakho uzitshele ukuthi ngizokukhipha okungaka, yikho ngiyakuhambisa endlini yenkosi, angisoze ngihambe nje izandla zilena. UJesu sinika umlayo oqakathekileyo ozayenza ukuthi ungaze ukhiphe imali engakanani nxa ungakulandeli, kodwa kwenza ukukhipha kwakho kube yize. UJesu ukhangelela ukuthi ulungiselele ukuthi nxa usiye ebandleni ube lesipho ongasinika uNkulunkulu. Leso sipho sisho ukuthi uyabufuqwe ngomunye umuntu, kodwa uthando lwakho olokuthi uyamthanda uNkulunkulu nxa usiya kumaphambi kwakhe uhamba uphethe olunye ulutho. Kodwa lokhu kupha kumele kube phakathi kwakho loNkulunkulu. Abanye abantu abanikeli ukuthi banikele ukuthi babone nguye uNkulunkulu, kodwa abanye abantu nxa besipha bayefuna abanye abantu babone ukuba yena upha okungakanani. Ngakho-ke lapho uJesu uyasitshengisa ukuthi nxa usuyenze njalo usubukwa ngabantu, awusabukwa nguNkulunkulu. Ngakho lesi sipho lesade kumele usinikwe nguNkulunkulu asoze sibe khona ngoba usutholile isipho sakho ebantwini labo abakubukayo. Kuyini okungenza ukuthi umuntu efuna ukuthi abanye abantu beze bebone ukuthi yena unikela imali enkulu engaka akutshengise egcekeni emuntwini wonke? Kutsho ukuthi udubo lusuka lube khona. Yilolo esingaluthi khona yikuthi umuntu uyabe efuna ukuzibonakalisa ngoba ezigqaja uyabe uhlezwi ngumoya wokuziphakamisa phezu kwabanye abantu. Ngakho-ke ukunikela kwakho ukusebenzisa njengendlela yokuthi uziphakamise ube ngcono kulabanye abantu. Awunikeli ngoba ufuna ukunikela ukuthi ube nguNkulunkulu kumbe ukuthi uNkulunkulu umthokozise, kodwa unikela ngoba ufuna ukuba ngcono ubonakale phakathi kwabanye abantu. Isigaba sonke sihambe sikumi sibakaza ukuthi lo ngiyokhiphe imali edlule wonke umuntu. Ngakho-ke uJesu uthi nxa sowenze njalo umvuzo wakho kumele uthole uNkulunkulu, awusowukuthola. Ngiyathemba ukuthi sizaqalisa ukucabanga nxa sisiye emavandleni ukuthi kambe yisiphi isipho ongasithwalela uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje usihlwa ukuba uyinkosi osipha zonke izinto. Ngakho namhlanje siyathandaza ukuba usize sibe ngabantu lathi esizakwanisa ukupha nxa sisiza ekukhonzeni, ithe sizakwanisa njalo ukupha kulaba abaswelayo. Siyathandaza ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkungo, ungathinela kusasa. Wenze imidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders elidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo eChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenzele iTriangle nge-1 kanye namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni yeKipo. Ohlohlele iqembu leHighlanders ngumgadli uStanley Ngala ngehlandla lokuqala elo mdlalo. Kweminye imidlalo yenkezo eChibuku edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobele wawa nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni yeNational Sports Stadium, njalo ohlohlele iqembu leDimbare nguTrevor Mavunga ngehlandla lesibili lomdlalo. Emdlalweni obusenkundleni eluveve, iqembu leBulawayo Chiefs linqobele zePC Kariba nge-1 kanye njalo lihlohlelwe nguBilly Veremu ngehlandla lokuqala lomdlalo. Iqembu leManyika Diamonds lona litshayele yadange 2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeVengere. Amanye amaqembu adlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokunqoba kwemidlalo edlalwe ngomgqibelo ngabalisayele Chicken Inn lona elinqobele Harare City nge-2 kanye, eleFC Platinum lona elinqobele Tenex nge-2 kanye, eleBlack Rhinos lona elinqobele eCapes United nge-1 kanya, kanye leHerentals lona elitshayele Inkezi Platinum Stars nge-2 ka-1. Imidlalo yesigaba esilandelayo izadlalwa ngenyanga kaMpandula.
Silokhu sikwezemidlalo, namhla sixoxa lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. UJoseph Njanji usethulela lolo daba.
Uyajeni sawu usebenzela iqembu leBulawayo Chiefs njalo nguyoqeqetsha iqembu labasakhulayo elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 3. Usawu utshele Studio 7 ukuba umsebenzi wakhe ngokukhulisa amajaha lawa ukuze alungile ukudlala kusigaba saphezulu eseKasilaga Premier Soccer League.
Abafana mentally laba, i-target yethu is for them to play one good football, babe technically and also tactically sound, because into eqakathekileyo kibo bona vele it's not about playing in Division 3, it's about understanding i-philosophy elokuzana iBulawayo Chiefs ukuthi bakhangelele ukuthi bebe nama-players that are technically and tactically good and also physically strong and also psychologically. Bafundiswa ibhora, ukufunda ibhora kumele badlale kuhle, bahlohle ama-goals more than their opponents and win more games than their opponents. Obviously if they do that, we're going to win the league, but it's not our local target as a club.
Usawube umgadli okwazi ukulitshayela emambuleni ngesikhathi edlalela amaqembu abalisayela eZimbabwe Saints kanye leqembu elimela isizwe lama-Warriors. Uthi osekudale ukuba kungabi labagadli abatshaya ezwayo kulezi nsuku yikuba abadlali basuka bexotshe impala ezimbili.
Abadlali I think that is nabo kumele baziwe ukuyi-challenge, ukuthi xa usazakala ngokuhlohla you should take pride on into oyenzayo, uzigqine ngayo, uyenze kuhle. But now we want to have a challenge in terms of any consistency of the performance of the players. I think we are a professionalist, so I'm going to have a fix, but we want to have a contributor to us. That if we are players now, they are blowing hot and cold. What they are doing outside playing football, which would maybe we are affecting performance.
Usawuqale uqeqetsha ngemva kokuba iqale lakhe iqembu elethi igama elithi Rising Stars Academy eminyakeni edlileyo. Ngemva kwalokho usebenzele amaqembu abalisayela Entaba Zinduna, eleBantu Rovers kanye leqembu labafana baleminyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi yena isifiso sakhe ngesokuba abadlali asebenza labo bagcine bedlala emazweni aphetheya kolwandle.
Ngikhayelela ukuthi ngiproduce ama players azadlala kuhle bakhompithe kuligi, bahambe ngaphandle kwelizwe bayodlala. Yikho kule mali kona, if they are good players, iBulawayo Chiefs ngibona ngathi banikeza i-platform yokuthi bashowcase nxa kuthi bayenze kahle. Mina ngithandazela ukuthi badlale and go beyond i-first yeBulawayo Chiefs and play in Europe.
Iqembu leBulawayo Chiefs elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 3 libunjwa ngabadlali iningi labo abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili abangazange bambone idlala usawu, kodwa ukuthi bayayazi imbali yakhe emdlalweni wenguquko Zimbabwe.
I'm sure sike sabatshela wonke umuntu ona kathi sula ule phone xa kuthi kukhona uyabe ubona ngathi sitshela amanga siyamtshela ukuthi aguge athole ama facts ukuthi coach wami. I think that is also motivated them enough. They are trying hard considering age esilayo kathi ukuthi kukhona we coming from a 2-year lockdown. I think we are affected i development yabo, but we are slowly getting there. I think with the time and the platform for them to showcase their talent, I think they can go places.
Usawu uqale udlala ibhola eselokitshini lePhumula North lapho akhulele khona edlalela iqembu leIngwevu Crackers. Uqale udlala kusigaba saphezulu edlalela iqembu leZimbabwe Saints, njalo udlale uqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi kwabili lantatu elipateke kumncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwe elizweni lase-Egypt ngomnyaka 1991. Lelo qembu belinabadlali abaningi abacine bedlalela iqembu elalisaziwa ngokuthi i-Dream Team ababalisa uPeter Ndlovu, lomfowabo Adam, uVitalis Tagawira kanye lonozinti uKarim Abdul Karim. Usawuke wadlala elizweni lase-Switzerland njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya udlalele iqembu le-Dynamos wasesiyathatha umhlalaphansi edlalela elizweni le-South Africa. Ngiyimele i-Studio 7 ngokulawayo inguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyalibingelela nonke kuStudio 7. Nibingelelwa ngumlungisi i-victim kwezomculo. Igama lami lokuzalwa ngumbonisi, isibongiswa komvundla, ngizalwa lapha eDadamjena line. Endimeni yomculo ngifike ngo-2019 ngakhipha i-album yokuqala ethi Upho Mama, ngayethulela abantu bajabula. Ngaza ngo-2020 nge-album ethi Umona. Ngo-2022 angikhiphanga i-album kodwa ngikhiphe i-single track no-music video elengoma ethi Sigcwele Kwamanye Amazwe Asithandi, senziwa yikho ukuhlupheka lokho. Isihloko sengoma sithi Intuthuko. Lapho bengihamba khona lo mlandi weTshitshi and Majosi kungabaculi engisebenze nabo kuleyo ngoma, umculi waseNkayi umlandi uMajosi ngangakithi naye eCholozo. Umculo kamlungisi i-victim uyatholakala ku-online. Uma ungasearcha uthi umlungisi Uphi Umama uyokuvelela i-albhamu ka-2019 iyavela lapho online. Bese kuthi la amanye ama-albhamu asatholakala na kuma-CD, atholakala ama-CD kule number 0653618190. Ayatholakala kakhulu lapha eGoli, ayatholakala. Umusic video kuTikTok i-victim 161 yakwazi ukuyithola imusic video ye-victim, uzibukele laphana. Ku-YouTube umlungisi i-victim. Ngikhonzele zonke izihlobo zami, ngikhonzele bonke abangilalele ngalesi sikhathi. Ngithi mase ngiphuma ngikhonzele ubaba lo mama lapha kobulawayo, ngikhonzele nabo bonke omalume bami lapho kobulawayo. Ngithazandi insuku zabo zokuphila emhlabeni.
Siyabo kakhulu ke jaha lekhaya ongadinwa lokusasa. Singakehlukana isihlobo, sikhangele inhlobo zezinye zezindaba ebesilazo. Ibandla lezanu-PF lithile sahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu lithi abakhonona ngokwethulwe yiZEC kumele bengakhethumeli ukuya emthethwandaba. namhlanje kwezomdlalo wenguqu esilo agenda tjira sawo sikhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje wolivalisa umthombo sithemba ukuthi sidube
bilanga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.